Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande. Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition yokutshengisela kukaZulu obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla phezu kokonakala kwemnotho welizwe.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile evele jalo ukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu
yisiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho okulokhetho lwamabhayi elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo.
Ukhankasa ukaqalisi ngoba akukakhethwa kwakuthi kungakhethwa amakhandidethi-ke yiwo ahamba phambili sekhankasa.
Umtshutshisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze okwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa e-FBI ngolwesibili.
Bona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khona phayana eyafihlakalayo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa izolo ancitshe imvumo yenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition eyokuthi uZulu atshengisele lamuhla phezu kokonakala kumnotho welizwe. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapholisa athi amukela incwadi ye-crisis eyesicelo sokutshengisela mhlazi ku-5 kuyona le inyanga, kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona duze ledale lephalamende akuvunyelwa. Kodwa inhlanganiso ye-crisis ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Yisiphithiphithi esigabeni sebulilima eMathebeleland South lapho okulokhetho lwamabhayi elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kulabamela amabandla ambalwa abazancintisa kulolu khetho begcwalisisa izikhundla ezachiwa ngokhansila bezanu PF omnumzana Tony Mlotshwa, Ntungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Lolu khetho lukhangelelwe ngeso lokhozi ngabanengi ngoba impumela yalo izatshengisa ukuthi ukhetho lwelizwe jikelele olomnyaka ozayo luzahamba njani esigabeni seMathebeleland South sona esandise ukuthathwa libandla lezanu PF. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okwenzakalayo esigabeni lesi.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile evele jalo ukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenga abantu ngomumbu, bathenga abantu ngokudla, bathenge nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC kokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeleland South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa. Siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela lelibandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa, sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso.
ngaso ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani
umsakazi thina njengebandla le Triple C silendlela entsha yokwenza izinto mhlawumbe indlela ehlukile ngindlela esasenza ngayo siseselibandla esasilibiza ukuthi siMDC okwakulezi insuku sikhuluma ngento esithi community candidate umuntu ofuna ukumela ibandla lethu lesicc asomuntu mhlawumbe kuphela oyabe ewumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma structures kumbe kumalunga ebandla ngumuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngu MP kumbe ngu councilor kufuze abe umuntu wabantu yikho ukuqathekileyo njalo la ma candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe umuntu wabantu abe umuntu osuka ebantwini abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko kulomama ongukandidate wethu ka ward 16 ngumama ovele esuka ebantwini ovele phatheke endabeni zentuthuko esigabeni ovele engumuntu owaziwayo esigabeni kulobaba uyiframe emoyo laye ovele ungumfundisi esigabeni uvele umuntu wabantu umuntu othandwa ngabantu umuntu ohlonishwa ngabantu bonke ubaba babili ngoiframe moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni kungelani nokuba bebevele bengabantu abasebandleni bebalezikhundla thize abazibambile ebandleni siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu baka ward 1 baka ward 14 lo ward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidate kakhansela ikwesikwenzile emsakazi
ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa
ubukhokheli silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli beTCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele silobaba uVice President uProfessor Walisimeni Ncube esileqiniso kuba emalangeni amalutshwana zayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane afinyelele ebulilima ayekukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela so ubukhokheli bukhona asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli obuzafike bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty nibe njengenhlanganiso imovement ye-CCC kuba sithembisane uyiphuma ehluko esizawudala simasi qathanisa lo mzamo mbele kwenza kwezanu PF.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South ubexoxa le Studio 7 esefilabhusi sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zamanye amabandla azancintisa kodwa njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sizaqhubeka sibadinga ukuze basethulele abalakho kusenjalo usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Chinga Dube ochasisa ngenhlelo zebandla lakhe ezokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo kobulawayo
ukakaza ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakandidate kwakuthi kungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili zekhankasa babe uyikho lokho nje umsebenzi yepati evele khona
sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures lingathi awena kobulawayo khonapho aqinile yini
hayi uqina zingake ngikhuze ukuthi aqinile kumbe awikhi kodwa-ke siyeza lokho okumele kwenziwe lokho kumele kwenziwe sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election yusie utsho ngomlomo ungazitholezi ukuthi sihamba njani
abantu bayakhonona ukuthi hhayi impilo yilokho isiba lukhuni kwezomnotho ibona ingani ibandla lezanu p f lizanqoba yini kukhetho oluzayo sesikhangela isimo somnotho welizwe
lokho kumele umuntu ayebaphostoli abaprofethi ungakuwazi ukuthi kuyahamba kuthini sikubona sokwenzakele kuphela ufuna izanuse zihlezi litshele ukuthi hhayi lina yalala ngesisu lava ba wina, lava ba onke loko uzima. E ukulume ngoba abantu phela bakhulumi bonye ukuthi bafuna ukuya ngaphi. Nanxa sokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani. Yibona sokuphuma ama-results kuphela.
Mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hayi umuntu nxa abanye besithi uyehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha esihlalweni bevotela abantu ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo Citizens Coalition for Change labo MDC.
Yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele akithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe. Kodwa umuntu angawutshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC akakutshela ukuthi uyavota kwavotela bani ngoba usenhlizweni yakhe. Angahambe egqoke i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo ngenhlizweni yakhe ayisikho lokho. So kubonakala kuphela sokuze kwaphela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani. Kodwa sithi kanti abantu sasikade sithi bakhwesilabo kanti sokwehlule ngaphi enxelayo i-CCC ratsho njalo ukuthi kanti sibiza abantu kumarali kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani. Sonke asazi lutho labo lathi asazi.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube isiphathamandla sebandla lezano PF kwaBulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa loNkosazana Memory Ndlovu umsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kubandla leCCC kwaBulawayo. Yena othi baphakathi kokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota.
Sikhuthaza wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo yibo abanengi kakhulu abangaka register ukuvota. Abasakhulayo kungumlando wethu ukulungisisa ikusasa lethu elizweni. Ngakho siyabakhuthaza kakhulu ukuba bebe lingxenye lokhetho oluzayo ngo-2023. Sibhode wonke ama-constituency kobulawayo njalo lakhathesi lolu hlelo lulokhu luqhubekela phambili alukapheli ukubana sikhuthaze uzulu wonke kobulawayo ukuthi babe ngama-registered voters ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota lokuthi silungiselele ikusasa lethu elilempila kahle ikakhulu kubontanga. Uhlupho olukhona ngama-by-elections ludlame lezwane PF endaweni zeMathebeleland South. Zikhona indawo lapho abantu abayaliswa ukufika khona lokudla kuqhutshelwa ngokuthi uphethe ikhadi liphi. Njalo lo hulumende wethusela induna zethu lokhu kusitsho ukuthi ukunqoba kwethu akutsho ukuthi ukhetho lukhululekile.
Alo ke ngunkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sebandla leCCC kwaBulawayo obexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usibalukhulu webhanga lesizwe elereserve umnumzana John Mangudya uthi sokuzasungulwa imali yegolide elentengo ephansi engamadola aphansi kwamakhulu amabili US$188.48 ngayinye. Imali yegolide le ethiwa imosi wayathunya ebivele ikhona ibibiza amadola afika phose inkulungwane ezimbili US$1,884 ngayinye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo sokuhlasele izibhedlela zempilo leUnited Bulawayo Hospitals. Umanisipala wakoBulawayo uqale ngeviki edluleyo ukuhaba amanzi ngokuwacitsha okwensuku ezimbalwa ngeviki. Leli phephandaba lithi ezinye izigulane zilethelwa amanzi izihlobo esibhedlela. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathi ntambo njalo wezempila kahle usehlawuliswe imali engamadola zinkulungwane ezifika phose isigidi esisodwa $800,000 ngemva kokumangalelwa ngomunye umama owayezithwele waswela. Unkosikazi Valerie Chibaya uthi waya esibhedlela seSali Mugabe Hospital odokotela bala kumelapha waze waswela. Ngalokho wasesiya emthethwandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarabanani basakazi besitudio 7. Ngithi mphawule ngabantu bakithi kwaMthwakazi. Ngizasihlala besola i-triple C iyafana leZANU PF. Ngokwazi kwami i-triple C ayekaze iliphathe ilizwe. Ayekaze lithole lelo thuba lokuthi iphathe. Manje sesiyazi njani ukuthi iyafana leZANU PF ngoba ayekaze lithole lelo. Waye singayiniki nje i-one term. Sibona ukuthi abanashintsho abazaluletha na kulokuthi sihle sibajaje sithi bayafana leZANU PF ngoba umholi wayo engumhlobo oyi-one labaholi beZANU PF. Ngicabanga ukuthi siyaphazama lapho abantu bakithi. Njalo ngilokuzwa esikhathini esiningi abantu bakithi ngapha bethi uchamisa wathatha amashona wasusa leyara lezo waletha kobulawayo. Ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami bantu bakithi abaholi bethu emphakathini abakhethwa ngumholi wephathi kumbe ngabaholi bephathi. Ama-branch asuke akuleyo province or akuleyo constituency yiwo akhetha ubuholi baleyo ndawo. So kobulawayo laphana masi wokuthi kugcwele amashona asingablemi umholi wephathi. Oh singablame umholi we triple C fanele sibleme abaholi abakhona lapho kuleyo ndawo ngoba yibo abakhetha lo muntu ukuthi abe yicandidate aso umholi we party onguyona oletha abantu lapha siyabe siyibamba wrong uma siyibamba ngaleyo ndlela even lasemakhaya ama councilors esiphethwele emakhaya asike khethwe yibuholi balelo qembu khona lapho kuleso sigaba akusuka umholi khona leyo phezulu ezokhetha umuntu ngapha ayiyenzeki leyo thina abantu emphakathini tesikhetha labo bani so lokho ukuthi kuthe uchamisa ngoku suka la mashone ezwabeka lapha nokubula ezwafaka lapha nokubulawa asiloqiniso lelo bantu bathi abantu ofanele sibasole makuthi siyabasola asisole nina abaholi abakhona phana kobulawayo yiba babe faka labo ba nyabona
salibonani bantu baka studio 7 lakanye labalale bonke nje ngithanda ukuphendula lo samfana lo wathi abantu bakamthwakazi baphomba ukukhonkotha njengezinja bakhonkotha ebunyameni ya lokumbula izala lezelo emathebelelende ncanga ukuthi lezala lezelo yalibuyele kibo ncanga ukuthi lindebela lichinto yalo leliyenzayo le thina abanye asidliswanga njengabo phela sidliswanga thina ukuthi sesingaphomba ukulahleka nje siphomba ukuthi ye lento MRP wrong into eyenzayo hayi ayasidliswa ngathini bona nxa bedlisiwa bavotela uChamisa uMbizani PF bechiyane vele umuntu vele engalingi vele ethi siyilokhuzeni ema RP wrong kumbe uMthwakazi wrong hayi vele sifunda ukuzwa uStudio 7 athina zange sibagxeke vele khona
njani kuStudio 7 hayi siziphilele sibili umnankakho sesesaba ikwesita abantu alethi imbobho ngeva kuzwe baba kuzisiso mbeni benzweni walethi imbobho abalayo kwesaba ngoba bese singena ekhethweni phela sesesaba uyakwazi ukuthi yena vele uzadliwa manje ukuthi alokhuze athi amasotsha aphumanile badubula futhi uyakwazi ukuthi kungacasa kusuka le civil war wabantu bayesebenzisela khathe sabe sebehlakaniphile vele uyesaba undodalwa uyesaba vele sephelelwe ukuthi ngamangala nje kwelinye ilanga kuthiwa ufaka izikotsho eHarare etawuni efaka izikotsho etawuni kanti impompi zamanzi ke ifaka lezikotsho etawuni ayixhegulele amadoda
sayibonani sayibonani maZimbabwe igama lami ngiWashington mehlukanisa incube kodwa ma sikhangela iZimbabwe yalwelwa but kunzima kakhulu ngoba liyabungazwa lelo langa kodwa akula lutho olungazwa ngoba abantu ma ungakhangela nje idola leZimbabwe akula mntu liphethe eZimbabwe akula nje lolifunayo manje sithi sibungazana awukhangela khona manje eKenya sebemkhiphile umongameli ngoba kuyabonakala ukuthi kulamaphutha laye owenzayo so sebemkhiphile bakhetha umongameli abone ukuthi ingancedisa ilizwe khona manje eZimbabwe akula lutho olukhona alukho phela nje akula lutho so kodwa siyabungaza lelo langa lamabutho ngoba yebo kwaliwa and then batholakala yona leyo nkululeko yakhulula abanye but abanye bengakhululeka so kuyinto ebuhlungu kakhulu ngathi lati singama Zimbabwe singake sibambane sibone ukuthi singasebenza njani ke sizikhululeni thina ngoba hayi mina ngibona ezaphuye mhlawumbe engazama isincedise kulelo lokuzena ngoba ma kungawena yona le ICCC ngoba inenhlanhla yabantu kodwa ngicabanga ukuthi angeke iphumelele bazaye eRobben futhi.
Ngibingelele msakazi wami omuhle. Ngibulise la kubalaleli bonke msakazi. USijumba okhuluma yomsakazi wami. Msakazi uphu Ezra msakazi akalamule ngale msakazi ngale ngakugodlwayo ngale. Sizwa bethi kukhona othiga othiga mtanda lawo sebekhuquluza umnotho wakugodlwayo ngale bathatha inkomo ngale aphuthume ngale ngoba ha lento yabo lena haya ngiyiboni isebenza mina ngingusijumba ayikho lento yabo leyo bazothatha nje baluta nje umnotho wethu inkomo zethu lapho bafuna uhamba lazo le kudelela kithi le so azingahambi lezo nkomo labo sika akaphutumu eza lapho akaphutumu sibanda lapho sifuna ukubona lokho kontolo cha bathi bakhipha lapho kuvele lapho esithombeni kubonakala alibakhipha okungashutwa ngamakamera bethi bakhipha ontokolo cha berobha abantu abadala phakama mthwakazi lapho phutume khona kogodlwayo lapho uyebona kwenzakalani lapho labantu laba hayi hambelanga ivunyelwe lento leyo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elesithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lingasiphi imbiko ekhuthaza ukuthi abantu bazondane emphakathini. Siyabonga.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze ukwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa eFBI ngolwesibili. Imbiko ethulwe zinhlanganiso zezindaba izolo ebusuku ithi amaphepha atholakale emzini kaTrump ngaphathelane lemfihlo yezikhali zenuclear. Iziphathamandla zebandla lama-Republicans bezikhonona ngokwenzakalayo emzini kaTrump eMar-a-Lago zisithi kumele uhulumende achasise ngoba kubonakala njengathi uTrump uyahlukuluzwa. Kodwa uGarland uthe ugatsha lwezomthetho kunye lamapholisa e-FBI abasekeli hlangothi njalo abakwenzayo kusemthethweni. Ngokunjalo uGarland uthe bazacela umthethwandaba ukuthi uveze kusasa ubufakazi obabangela ukuthi bayeguduza indlu kaTrump njalo lokuthi amapholisa atholani ngemva kokuguduza lokhu. Kodwa amagqwetha kaTrump abikwa esenza imizamo yokwenqabela ukuvezwa kwalobo bufakazi kumthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje ithi iyahlasela emzini womdala ubaba uformer president Amboni. Ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihlweyo khona phana iyafihlakalayo khona phana. Ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale eWhite House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka, wayezibona ehlala, wayezibona ewinile, ezibona elokhu eqhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo. Kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usudliwe usudliwe nxa esesuka laphana uyananzelela ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibone. Abe sesithi ayithathani lokhu lalokhu kuhambe emzini wami. Kungaya ngale, akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu. Yiko kwenze kono ukuthi basuke ke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina. Nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi. Sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyoke besithi lethe izinto lezo. Kazanga azilethe laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngathi. Sizabona ukuthi bazazithatha ngathi. Bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi.
Manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenziwe khona ukubona njani wena lokho
lokho kokuthi sokungathi kumnika amandla uTrump ungakhangela indaba zika Trump zixubene zinenga kho lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje isivunguzane siphephukayo esisuke saqubuka saphephuka ngakuka khanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho kanti nxa bona abathi bona banika uTrump isupport yona leyo kutoko na ma-Republicans asemsupporta. Interaction liana enzakala e-White House. Ukuchaywa kwe building liana kungenwa kuchaywa mapolisa kusenziwa konke lokhu mhlaka 6 January. Bakubona njani bona bathi bona ku right kono kana wayesenza into e-right kunapha. Akulatwe right kunapha. Khona bona ngikhona kuzaphuma anti kakukaphumi kathesi. Lo ngibona ngathi support nje eyakhathesi kuyakwehla futhi kono kukukhwela kono kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni kwahamba njani ungakhangela ama-Republicans asiwo majority phela yabantu balapha e-America abantu abayimajority bakhona bahlezi bathule bakhangele
lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika.
In my cups, tan no sami XO, 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 XO. From the moment on, my baby girl, she be ready to go, to go, to go, to go. Straight to the dance floor, she working her body, she shaking her bum bum. I'm thanking the Lordy. I'm coming, yo, yo, yo. Mama, keep on working. Keep the drinks, I'm coming.
What's up, Tenabi? What's up, Tenabi? Where for me?
Big Nas sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakayihlekwani ke sikhangeleke inhloko zezinye zindaba ebesilazo. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuthi itshengisele. Isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho kulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ntambama kodwa ekuseni siyadibana ngomvulo libe lempela sonto elithukela.